Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela ngenjabulo enkulu emsakazweni West Studio 7 ngomvulo mhla ka 26 Nhlolanja 2024 wakhe Stube. Endabeni zethu namhlanje, intethele izindaba sezivumelane indlela ezaloba ngayo amanye amabala umbhuqazi wegukurawundi alakho okwamukelwa nguZulu hathi azaxabanisa abantu. Ukudoniselana kuqhubeka phakathi kwecele lebandla ele-Citizens Coalition for Change lapho zithi ngunobhala jikelele waleli bandla athi kasoze axotshwe ku-CCC akade yasebenza labo. Iningi lezakhamizi esabelweni seMatabeleland North, ikakhulu esisemaphandleni, zikhala ngokuthi zibhekane nenkinga eziningi ezigoqela indlala esibangela ubuyanga obesabekayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Intethele izindaba sezivumelane indlela ezizaloba ngayo amanye amabala ngombhuqazwe wegukurawundi alakho ukwamukelwa nguZulu hathi azaxabanisa abantu. Kuthi sisalandela udaba lolu silethulela-ke ngesikhatshana esilandelayo. Sike sibone okunye esilakho namhlanje. Ukudoniselana kuyaqhubeka phakathi kwamacele ebandla le-Citizens Coalition for Change lapho zithi ngunobhala jikelele waleli bandla athi kasuze axotshwe ku-CCC ngakade esebenza labo abagoqela ilunga laleli bandla umnumzana Albert Mhlanga ngoba bengelalungelo lokwenza lokho njalo bengaqhubeka besebenzisa uphako lwaleli bandla baza kuba senkingeni ngoba eselubhalisile. Kodwa umnumzana Mhlanga utshele Studio 7 ukuthi abalandaba lophawu lolu njalo bazasebenzisa awabo amagqweda ukulwisana lenyathelo likamnumzana Jabangu lanxa ethembe iziphathamandla zaleli bandla ezingabameli asebenza labo ezigoqela umnumzana Rochman Ncube lazo ezingalukhutha ugatsha. Uhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lengcwedi ecubungela izombusazwe umnumzana Ngqondobanzi Magonya usekela ibandla lezaphu.
Masingabi lendaba lokwenzakala ku-CCC. Kasivimbenini sibili izigaba zakithi zonke iMatabeleland leMidlands. Bengaphindi bephenduka abantu laba ezigabeni zethu. Kumele sivitshe izaphu iphume kuzanu ngokupheleleyo. Njalo abantu bephenduka ekhaya. Baningi abantu bakithi abahugwe indlala besiyaphephela emabandleni awempumalanga abesilethela abantu lapha abantu ade bengasenzeli lutho. Thina sikhangeleni ngekhaya senza okwethu sizabambana laba abemzini abezayo kodwa labo bevela kibo lathi silungise kithi sizahlangana esihlothini.
Ukhuluma ngebandla lezapho kuphela, amanye ke afana le-Freedom Alliance le-MRP agxile eMatabeleland.
I-Freedom Alliance ukuze ibe khona bekubone kufanele ukuthi kube le-party ezancintisa izaphu esigabeni lapha izaphu vele okwazakala ukuthi iqine khona. Kutheni kungani bengizanga ukuzahlangana labanye abantu baphenduke ekhaya bazosebenza ngaphansi kwezaphu? Ungayithola impendulo kulowo mbuzo then singaqhubekela phambili. Okwesibili, i-MRP injongo yayo ayifani lenjongo yezaphu. I-MRP bafuna kuqunywe ilizwe, bathi bona we must be a republic. But ukhumbule ukuthi vele thina njengesizwe samaNdebele asikaze sibe le republic, thina singabantu bobukhosi. So isizathu why ngisithi mina zonke kazikhangele kuzaphu yilesi, silabantu esithandekile abaphansi la ababulewe yizano ibabulalela ukuba yizaphu, ibabulalela ukuthi ngabantu beMatabeleland. Abantu labo bafela ize. Izaphu ilembali, izaphu ligugu lethu. umuntu wonke owakithi kaphenduke kabeze ekhaya owelshman abeze ekhaya uchabangu owabhedniku abaphenduke ekhaya ngoba bonke ngabantwana bezaphu sizoqinisa izaphu iMRP ungakhohlwa ukuthi ihlubuke kuzaphu ngenxa yokuphathwa kubi kwe-youth kuzaphu ngabanye abantu abayibona abasidalela ama-problems kuzaphu and abasidalela ama-problems even langesikhathi senu pabanye bakhona kodwa-ke izaphu kumele ukuthi iguquke ngoba izaphu yabobaba uJoshua Nkomo leziloyiso zayo ukuthi iZimbabwe ibe yi-one nation lokhela kusoze kwafo kwafezeka njalo isikhathi salokho sokwedlula izaphu kumele ukuthi yamukele a federal concept of governance ya ideology yezaphu must be federalism kurecognize ukuthi ngamazwe amabili sibe lama states amabili semi autonomous states imathebeli ngapha bezibonele impumalanga ngalizibonele abafana bona baba eMRP baphenduka ekhaya ngoba yikho okufunwa ngabantu so izizwe zonke zombili kukhona lapha okulokhophe khona okungeke kuqedwe ngomunye umuntu njalo kusenze kuphele but ngesiqiniseko sokuthi nxa singalifederate ilizwe leliyana into two states ukhophi lolukhona luyaphela
lo ngumnumzana Ngqondobazi Magonya ingcwedi ecubungela izombusazwe njalo esekela ibandla lezaphu besixoxa laye esebhilithane abenhlanganiso ayibona ngosizo lokudla emazweni omhlaba e-Food and Agriculture Organization yaze ukuthi abantu abangaba izigidi ezintathu lengxenye 3.5 million badinga usizo lokudla kwele Zimbabwe. Lokhu kuza ngemva kokukhuphuka kwentengo yokudla kanye lokungani kuhle kwezulu. Ingcwethi yezomnotho yaseLwemelika umnumzana Steve Hanke uthi iZimbabwe iqhubekela phambili iyiyo ekhokhelayo emazweni alesilinganiso esiphezulu sokonakala kwesimo somnotho i-inflation ebangelwa ikhuphuka kwentengo yempahla lokunye. Isilinganiso se-inflation eZimbabwe sibikwa siphezulu kwenkulungwane ekhulwini 1,367%. IZimbabwe ilandelwa yi-Argentina yona ekusilinganiso samakhulu phose amabili ekhulwini 1.7%. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube Studio 7 uxoxe lenduna uMbiko Masuku wematshetsheni eGwanda North.
Isimo sakhona asisihle sibi kakhulu kukhanya ngani lapho esiya khona akuthambanga lo nyaka kuzakuba nzima kakhulu ngoba nxa izulu lingananga kuzakwenza rayi ukuthi abantu befuyo inyamazana zeganga konke kuzakuba nodubo loko kuqale lokuthola amanzi ukudla okwabantu ngiyakubona kungazanye imizamo lapha lalaphana kodwa udubo lwamanzi yilo luzakuba lukhulu kakhulu umuntu kangeke aphile nganathanga amanzi
yikuyini elibona ngani kungenziwa ukuthi kuphathiswe abantu beZimbabwe ngalesi sikhathi sibhekane lendlala enye
siyeza kakhulunya lapho ukuthi kulamalungiselelo ohulumende okukhona azakwenza sithemba ukuthi kuzama ungaphumelela khona lokhu ngoba nxa sesisesikangeni esinjengalesi abantu baze sebekhangele kuhulumende ukuthi abaphathise uhulumende uphathisa ngendlela eziningi ngalokhu abe lakho yena esikhwameni sakhe kumbe ngokuvulela abanye ngaphandle abaloncedo ukuthi basondele eduze bazophathisa abantu sesikhangele ukuthi kwenzuzo nalezi zinto ezinjengale kuphathiswa abantu bezifuyo zabo ngokuphathisa abantu bodwa izifuyo ziphele kutshengisa ukuthi kuyake kusitsho ukuthi abantu abazokukhangelela kohulumeni yindlela abantu abalima ngayo yikho lapho abanye sithola khona imiqubo yikho lapho kutholakala khona imali yokufundisa abantwana so izifuyo lazo kuqakathekile kakhulu ukuthi zibone abantu ziyaphepha kulindla lesinye
njengoba kukhanya ngani amanzi awangenanga emadamu yikwini okungenziwa ukuthi kutholakale amanzi
osokuqakathekile ukuthi kwenziwe ukuthi endaweni lapho kutholakala khona amanzi kuqinise ukugejwa kwezibholane umgejwa nto yezibholane khonapho ezinye ngenxa yokuthi sokome kakhulu seze bezivele zikhona zitshoniswe iwater table layo kumele iyehla kamanxa kusomangalindlela zitshoniswe kwenzela ukuthi kutholakala amanzi then udubo lizakuba lukhulu sezindaweni lapho ungatholakali khona amanzi phansi ngoba especially khona lapho eGwanda kulezi ndawo lapho ungatholakali khona amanzi phansi yikho lapho hhayi ingqobo enkulu lapha ngathi siyakwenziwayo
le yinduna uMbiko Masuku obesecungweni loTaboka Ncube weStudio 7 Inengi lezakhamizi esabelweni seMathebeleni North ikakhulu ezisemaphandleni zikhala ngokuthi zibhekane lenkinga ezinengi ezigoqela indlala esibangele ubuyanga obesabekayo. Lokhu kubikwa kubangelwa yikusilela kwenhlelo zentuthuko, isimo somnotho welizwe esibi lokunganikuhle kwezulu okwenza inengi lehluleke ukufinyelela usizo lokwelatshwa ezibhedlela lemakilinika. Kubika uNokudaba Dlamini.
Uphenyo olwaqhutshwa ngabenhlanganiso yeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee lwaveza ukuba isilinganiso sokungamachumi phose amane 39% sezakhamizi esigabeni seMathebeleland North yiso sodwa esilamakilinika aseduze okwenza isilinganiso esikhulu singafinyeleli ukuthola usizo lokwelatshwa. Omunye walaba ngumnumzana nhlanganiso Ncube lomkakhe unkosikazi sisaseNkosi Ndlovu abewange eBH 26 abagulelwa indodakazi yabo uQueen olomnyaka owodwa wokuzalwa olesimo sokukhukhumala ikhanda abongi abathi kubangelwa ukugobhoza kwamanzi amanengi phakathi kwalo okunakekelwa ukuthi ulesimo sehydrocephalus. Phezu kwalokhu uQueen lo ukhubazekile njalo emgogodleni ngoba wazalwa enamathele emhlanekani nina. Kuthe kupheleni komnyaka odluleyo wabuye njalo wabanjwa isifo sofuba i-tuberculosis alokhe eyilwisa kodwa uyise uthi kanamali yokumelaphisa ezibhedlela sabanjalo eMount Darwin esibiza amaqubaquba.
Uhambile esibhedlela eKaranda abantu bemncedisa but amanzi akhona ayalela kumele buyele khonapha eKaranda futhi ngimbisele ku-review bezama ukuyamdrena futhi amanzi akhona. Lenyaweni ule problem nangamuva ku-backbone le problem.
Unina uthi ngobuhlungu umntanakhe aphakathi kwabo lokudla kusuka kwale.
Kubuhlungu lokho engubonayo lo. Lezilonda lezi angidli nxa ngikhayela umntana ngezilonda lezi.
Uyise uthi njengabazali basuka baswele ukuthi bengenza njani ukuthi bemephule kulobo bohlungu.
Vele zona azifuni kubhanditshwa, azifuni kwenzwani, zifuna ukuhlala zinje so sizigezi, azizamazama ukuzigezisa but zingani ziyawoma ziphinde ziyale, ziphinde zihlale zinjalo zibuyele ziwome. Langapha ekhanda ngapha nanxa umbamba so amanzi la abe chisa sibili.
Okay.
Kanye ukuthi uyezwa ukuthi kwesinye isikhathi asilale ebusuku uyagomela. Elale egomela ubusuku bonke.
Ukhansela wemangweni wekaChechethe umnumzana Give Me Again Moyo uthi ngabe uhulumende uyaphuma lendlela zokuphathisa imuli ezinjengalezi.
Silabantu abagogekileyo, abantu laba abagogekileyo abalutholi usizo. Engikukhangeleleyo mina kuhulumende ukuthi akhangelele izigoga ngezakhe. Akhangelele izicubi ngezakhe, abantu abagulayo begula imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ngabakhe.
Osebenza kwezempilakahle engu-village health worker esiqintini seNkayi unkosikazi Rachel Mholi uthi inengi libulawa ngumango kanye lobufitshane bengalo ukuthi bezelaphise.
Akulazimali, abanye bahamba ngenyawo beyefika ezibhedlela umuntu ephathekile kumbe kwesikhathi ebophi inqola wahamba nxa ethi uyafika ngala uthole ukuthi akulamithi vele. Awumongikazi labo ngabanye abashotayo ezibhedlela.
Ephendula kulezi nhlupho ongumholi wesabelo lesi umnumzana Richard Moyo uthe zonke lezi nhlupho kufuze ziyebikwa kugatsha olubona ngenhlala kahle kaZulu olwe social welfare.
Nxa kulokunye njalo okuyabe kushota ababuye emahofisini ethu bezokutsho kumbe amahofisini abo DDC kulama social welfare officers indawo yonke bencediseke nxa kulama individual abafila ukuthi basalele ngamuva ukuthi uhulumende kabakhangelele babo uhulumende esikhathi yabengakwazi ukuthi bakhona.
Umoyo uthi lokhu bengakwenza ngokuyabhalisa amabizo abo okugoqela lalabo abahlaselwe yindlala, ethi uhulumende uyangenela ngokunika ukudla abuye njalo aphathise ngosizo lokwelatshwa kungelambadalo kwabalemikhuhlane efuna indleko eziningi zemali. Uphenyo olwaqhutshwa nyakenye ngabohlangothi lukahulumende waseMelika olwe-United States Agency for International Development lwaveza njalo ukuba abantu abangaba ngamachumi ayisithupha ekhulwini, 60% basezingeni lobuyanga obesabekayo kulesi sigaba. Baveza njalo ukuba isabelo lesi silabanengi abalezifo ezehlukeneyo ezigoqela ezenhliziyo, ingculaza, isihudo lezinye, kanye lokusabalala kokufuba ebantwaneni abaphansi kweminyaka elitshumi ngesizathu sokuswela ukudla okwakha umzimba. Ngimele iStudio 7 ngesewange nginguNokuthaba Dlamini.
Intethele zindaba sezivumelane indlela ezaloba ngayo amanye amabala ngombuqazi wegugurawundi alakho ukwamukelwa nguZulu hatshi azaxabanisa abantu. Bazosebenzisa amabala la ngesikhathi besethula imibiko yokwenzakala eMatabeleland phansi kohlelo oluqhutshwa zinduna olokuhlolisisa umbuqazi wegugurawundi, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Intathele zindaba ziphume lamabala la namuhla kobulawayo emhlanganweni eziwenze lecommission eyeZimbabwe Media Commission. Kukhangelelwe ukuba kuzaqhutshwa umhlangano ofanayo eHarare ngodaba lolu. Ukomishina Alec Ncube oweZimbabwe Media Commission uthi kuhle ukuba intathele zindaba ziyazihlelela zona ngokwazo indlela zokuziphatha ngazo ngesikhathi zisebenza kulolu hlelo.
Siyathaba kakhulu ukuthi intatheli zindaba lazo zizaphatheka kuma-hearings lawa azayenzwa ngo-chief. Silethemba lokuthi ama-journalists lawo they will play their part in ensuring ukuthi hayi abantu baparticipate betsho okwenzakalayo and kungela kwesaba.
Balane weZimbabwe Media Commission umnumzana Godwin Phiri ubike ukuba umhlangano olandelayo wokulolonga ugwalo lokusebenza kwentatheli zindaba uzakwenzelwa eHarare. Ngemva kwawo bese kuhlelwa ke umhlangano wemfundiso ngombhuqazwe andubana ziphiwe imvumo yokuya emhlanganweni wombhuqazwe lezinduna.
Emhlanganweni abantu bakhangele ingwalo kade zibuyisiwe, nalezi ngwalo ezizo into ezibeka imigomo lembandela yokusebenza kwama-media practitioners. Kwavunyelwana ukuthi kwalungisiswa lezo ngwalo, kwagcina sokuvunyelweneke ukuthi sisiya phambili kuzasetshenziswa njani. Sisuka lapho somele siyeqedisa eHarare sihlale njalo ezinye zindaba kwenzela ukungaqeda lapha sonke sibe ngabantu abavumeleneyo ukuthi sisasebenze njani siya phambili.
Ongene umhlangano lo umnumzana Mandla Chuma intatheli zindaba uyakuchasisa lokhu.
So kodwa into engathi ngijabulele ukukhutshwa, ayingazimbaza kukhutshwa ama-consent forms ngoba bembanana abezadala uhlupho nxa kokuthi intatheli zindaba zisiya phansi lapho kulabantu khona. So kuthiwa abantu laba abazakhuluma kumele basayine. I-community yethu ngeyabantu abayisaba kakhulu ukuthi the moment you bring a uniform ungagcina usudlalisa ama-resources usiyetsholotho kumbe ebhalagwe ubuye ungela story. Kodwa mbanana uhlelo lolu luright, kodwa okunye kusuke kungani kuyangithinta kungani kufuna ukuba lokungenela lokucontrola okuthile ukuthi amanye amabala angasetshenziswa, amanye amabala asetshenziswa. So kungani imedia izabe isicontrolled.
UNkosazana Rombitsayi Mhlanga intatheli zindaba uthi kuqakathekile ukubikela uZulu ngombhuqazwe lo ngendlela ehloniphekayo.
Bona ngathi uhlelelo lokubhala nge-background ehlelelo right kakhulu ukuthi sinike abantu i-chance ukuthi bazikhulumele ama-experiences abo, ama-voices abo lazwakale kulokuthi abantu belokhu bekhuluma becabangile.
Enye njalo intatheli zindaba engene umhlangano osebenzela eGwanda umnumzana Mvelo Zondo uthi ukulotshwa kuhle kombhuqazi wegugurawundi kungengeza amathuba okupholisa amanxeba.
Nambona nitha uhlelo lokubhala ngegugurawundi luzaba neclosure ebantwini, abantu bazakhululeka ukuthi bekhulume ngezinto ezenzakalayo ngesikhathi sombhuqazwe, njalo kuzabanika ukuthi bezizwe ingani uhulumende uyabanakekela ngalokho okwenzakalayo.
Imithi yentatheli zindaba isebenza lo mabhalane wogatsha olubona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana leZimbabwe Media Commission iphume lengwalo ezintathu ezizabakhokhelela ekulobeni udaba lombhuqwazwe ezibalisa abathi the Gugurawundi Outreach Reporting Guide, iGugurawundi Code of Conduct Pledge 2024 leGugurawundi Outreach Media Coverage Consent Form. Intatheli zindaba ebezisemhlanganweni lo namhlanje zivumelene ukuba ziqondile leziqondiso ezihlelwe yikomiti ebunjwa ngamalunga agoqela uZenzele Ndebele, uNduduzo Chuma loMonica Churu. Umbhuqazi weGugurawundi wabulalisa abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili 20,000 enkabazwe leMathebeleland phakathi komnyaka ka-1983 lo-1987 uhulumende esebenzisa iviyo lebutho ele-5th Brigade. Ngimele umsakazo weStudio 7 ikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Badlana ingqondo abantu kwele Zimbabwe ngokwezanywa libandla leZANU-PF elifuna umongameli Emmerson Mnangagwa ahlale esikhundleni loba isikhathi sakhe sesedlule ngomnyaka ka-2028. Kulabanye abathi konke lokhu sokusezandleni zebandla elibusayo. Baningi abantu abakhuluma ngodaba lolu abagoqela labo abafuna umongameli Emmerson Mnangagwa aphume esikhundleni kungedlula iminyaka elawulwa yisisekelo sombuso welizwe. Usesikhundleni sikamongameli okwamanje akumelanga avotelwe isikhathi sakhe singedlula loba kungaguqulwa iziqondiso zesisekelo sombuso welizwe. Kuyabahlupha abantu abaningi lokhu kwele Zimbabwe. Omunye wabakhathazekileyo ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandlali Mthwakazi Republic Party.
Ngiyabonga babuDube, abantu bakithi kumele babekwazi ukuthi uEmmerson Mnangagwa kahlukananga loRobert Mugabe owabusa iZimbabwe for 37 years. Ngezindlela wayevele esezidikleye ukuba ngu-life president of iZimbabwe and ZANU-PF. Ngokufana nayo, abantu beZimbabwe abananzeleli kumbe abananzelelanga ukuthi ukutshaya kwaEmmerson Mnangagwa ikhu wayengenzeli ukuthi wenzela amaZimbabweni okwakucatshangela ukuthi adubeka ngaphansi kwaRobert Mugabe, kodwa wayezenzela yena ukuthi angabamba intambo ahlale laye unomphela. Ayisikho kuphela ukuthi uEmmerson Mnangagwa ufuna i-third term, ufuna ukubusa laye kuze kube yilokhuyana uSimon Mzenda owayehlale sithi uMugabe uzabusa amadonki aze amile impondo. Layo Emmerson Mnangagwa ngicabanga ukuthi akulwisayo kathesi ukuthi abuse amadonki aze amile impondo, ngoba iZANU-PF ayikaze yahlonipha ikhonto okuthiwa yi-constitution, kababusi belandela i-constitution yelizwe.
Abantu abaningi abaphikisa umbuso kaMnangagwa balombono ofanayo, kodwa ophethe isikhundla sobona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF umnumzana Parai Marapiri ukuthi kabangakhulumisani ngodaba lolu loba lusekelwe umsekeli kamongameli uNomzana Kembo Mahade labanye.
It is expected that ZANU-PF as a party is one of the most democratic institutions in which people will have any discussion of their choice. But people having a discussion is neither here nor there. When things are set in motion, certain concrete measures are taken, and in the absence of that, we cannot comment on having a conversation amongst themselves.
Ingcweti kwezemithetho uMnumzana Ngqobani Sithole okuhlanganiswe yebameli bamalungelo kaZulu uthi ibandla leli lilakho ukubisela uMnangagwa esikhundleni loba lisazi hlophe ukuba liyabe selisesiphula isisekelo sombuso welizwe.
Ku-section 328 subsection 7 we-constitution yeZimbabwe ucacile ukuthi nxa kuwukuthi i-constitution iza amendwa yena lowo umphathi oyabe ekhona ngesikhathi soneso i-constitution i-amenda kakumelanga abenefite ku-amendment yona leyo. So i-term limit leyi ezama ukuthi bayiguqule in favor of u-president Mnangagwa nxa kuwukuthi bafuna ukwenza njalo iyabe i-unconstitutional. Kodwa nje njengoba nje laba sibazi ukuthi bayizigila mkhubo njengoba bekwenza kumalaba, akula nto engabastopha ukuthi bakwenze futhi kathesi. Kodwa we hope ukuthi kuzaba labanye abantu abalenhloni bakubambe ngendlela etsheneyo esizama ukuthi ke silandele i-constitution sibone ukuthi into zethu sizibamba njani. So u-section 328 subsection 7 uyacaca kakumelanga abenefite ku-amendment ye-constitution nxa kuyukuthi bazama ukuthi bangezelele i-term limit eka-president. Njoba ngichilo, ukuthi kushuthi kwa kumele ba-amende futhi yona le i-provision ye-constitution. Kodwa nxa usu-amende yona le i-provision ye-constitution, iyabe sine-effect yona le yokuthi yena lo ofuna ukubenefita onke should not be part of i-office yona le ezama ukuthi abenefite kiyo. So kuya kungekho constitutional, whatever that they may try to do is not constitutional.
Umlangako wangena esikhundleni sikamongameli ngomnyaka 2017 kulandela ukugenqula owayengumongameli uRobert Mugabe ebambisana lebutho. Wakhethwa kabili nguZulu kukhetho lwenziwa ngeminyaka eyalandelayo kuthi abaphikisayo besithi waqilibezela. Weziphathelane leMelika le yinyanga yokunanza imisebenzi yabensundu lokunqabela ubandlululo lokunye okubizwa ngokuthi Black History Month. Kambe sijoni isikhathi lesi ukuze sihlaziye lolu daba, sixoxe lomnumzana Dan Moyo odabuka kweleZimbabwe ohlala eMelika.
Black History Month kimi iqakathekile kakhulu ngoba i-recognize abantu abamnyama kuleli eleAmerica. Siyazi ukubana abantu abamnyama abaningi lana babuya nge-slavery and abantu abamnyama babengavunyelwa ukuvota kwakule segregation. Siyazi ukubana abantu abamnyama babengavunyelwa kwezinye indawo ezazivunyelwa abelungu kuphela, of which kwagcina kusiba lomthetho ku-constitution oqeda ubandlululo le-slavery lokuthi abantu abamnyama bathole le mvumo yokuthi bavote.
Kuwe kodwa iJohn siyawazi ukuthi udabuka eZimbabwe.
Kimi kutshengisa ukuthi i-America njengelizwe isi-advansile ekubeni iqede ubandlululo phakathi kwabantu abamnyama labelungu. Mangikhangelisisa i-situation le ngiyikompeya leZimbabwe, siyazi ukuthi eZimbabwe kwaliwa impi yenkululeko. Impi leyo yagcina kufika ngo-1980 lapho okwaba khona le one man one vote, abantu abamnyama nabo bathola ilungelo labo lokuthi bavote. So ngaleyo ndlela ngikufananisa ngendlela efanayo nalokhu okwenzakala la e-America, ukuthi eZimbabwe lakho sasilayo i-apartheid yona leyo ukuthi abantu abamnyama babengelalungelo lokuvota or even ilungelo lokuhlala kwezinye indawo, kodwa konke lokhu kwaphela ngo-1980 ma kusenziwa i-one man one vote.
Bekungumnumzana Dan Moyo odabuka kwele Zimbabwe yohlala kwele Melika. Komanje sike sizwe abalaleli be-Studio 7.
Benokhulumayo ngumthokozisi Ndlovu enkayi egolitshina kungungunyane village. Siyabonga kusikhiphela indaba eziseqinisweni wamalanga wonke. Esokucela kakhulu ukuthi ngabe lathi liyasifinyelela njengoba sesisafinyelela ukuthola incingo zenu. Kuningi esiyabe sifuna lathi ukushiya nabantu lomphakathi. Sizenkayi lapha eGoldchain izinto kazihambi kuhle. Siyabonga umsebenzi olwenza inandla yaqhubekela phambili. Liwenza siyabonga kakhulu. Ikakhulu sizobuhlungu abantu abadilizela izindlu. Kanti uyabonga umkhokheli onjani. Phezu kwe-team 26 years umuntu eyakhile. Khona nje noma umnyaka umuntu eyakhile kambe ngawumdilizela indlu esiyakhile kulabantwana ukuthi ayingaphi. Le ndlala engaka lezulu lonyaka kula umombo kasiwazi. Ngiyabonga. Mbulisa bonke abangaziyo.
Studio 7 siyabonga, siyabingelela. Umgqalo lo wayengumbulali, wayengumbulali ongcono kakhulu. Kulalo ozakufosa ukuthi umvotele ngenkani. Ma ungasavotanga Rika, eqeda uRika abuya athumela abantu bazolithisela imizi, balixotshe emapulazini, ajikela lapha athi umhlabathi ngowakhe. Bazamkhumbula umgqalo ongapheli okuyahlola. Siyabonga uMasenga lapho kobulawa ephumule emadokini.
Studio 7, Studio 7, linjani labalaleli? Siyabonga umsasa. Hayi, mina ngifuna ukwenzela abantu laba abantu laba ababhizi bekhuluma kwabosengezochabane labo mina ngakwala kwechamisa abake bazama ukukhuluma ngezinye izinto eziyengqondo abadinwa ngokukhuluma abantu abazidlela besithutha loko kuvota sokudlulile. Silinde 5 years manje basiyekele nalokho badala samane ukukelekela ukuba lokho lingumanelwa ngabantu labo ngama-WhatsApp abo lawa kulalutho lukhona lapho isani yalibusa labo.
Ye, siyabonga kakhulu-ke labo ngabalaleli be-Studio 7 oluvalisa-ke injabulo ngumthambo osithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.